abavotayo basebenzisa iposo amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubusuzikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot book, i-ballot paper yakho masinyane kumbe umelele ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphuzisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho ngibe kungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeza i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyayithatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elirida elile scanner esirida i-barcode ukuthi register vote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lwemelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma-polling station mhlaka 3 November ngelanga le-election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama-crowds since i-COVID sibona ihlasele la. So abantu ba-interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge-Tuesday uyalinda emalayinini. Bezi exposure so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli.